Estrena masiva, güey.
Estrena masiva, güey.
Oh, güey.
Oh, usted,
sí, masiva, güey.
Si alamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke, lilami umthembo sithembayo uKip Stube. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Gobalanda, kunjani bro?
Ngiyaphila Jube, ngabe ninjani? Ngifunda ngelele labalaleli.
Sizikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi. Tukwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona?
Ebantwini abadala singayifunda kwabancane sakhulumi kakhulu ukuthi kunesikhathi sokuthi uma kuthe kwadlula owesilisa ephambi kwaba womusa kusala umfelwakazi. Umfelwakazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba lento nto yingcekeza lapho sikezwa khona amafuba dawathi sisetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobo umfelwakazi e-17 kuyagezwa-ke amafuba sezivalela lezana impahla lapho ezivalela khona endaweni ethile usegqoka-ke inzilo-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa umbiso ebesenziwa ngesintu sakithi
yombiso
mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi ukuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kule zinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho nalokhu siko lwangaphileyo
ya kuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezi nto lezi okuthiwa ngama-will ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usibanibani uzothatha lokhu usibanibani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona inzilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelwakazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakele la elembunyane elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihlonyiphi impahla zomuntu khona lapho sesile khona lapho imota sikhethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process idube ebisenziwa until ye-12 months nale mvuma ngayo yiye kade senziwa kulezi mpahla ezingaphumiyo ekhaya loba kuyabiwa kule mpahla ezingaphumiyo ekhaya ezifana lenqola amafuba kakuphume ekhaya lokana kusala le ndlalifa yalapha ekhaya kwabiwa kanjalo kodwa akusayenzeki lokhu sungathola inqola isiphumile ekhaya ithuba seliphumile ekhaya kule nkomo ezingaphumile ekhaya uthole seziphumile inkomo ekhaya nxa uyaba kuba zifona ezinye kuthiwa ngezamadlozi inzalo yenkomo zenzana kaziphume ekhaya ma uyabuyelile
ye manje kulungiswa njani khonokhu Gobalanda
yingakho Jube unanzelela ukuthi manje siyazama ukuthi sibuyele muva sizame ukwenza ukuhambela zonke indawo sihambele izinduna sizame ukuvuselela amasiko sizame ukuzibonisa uzonanzelela mthembe ukuthi nazakithi eziningi kathisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngatsho ukuthi azange zathola isikhathi zokufundiseka ukuthi sifundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje so nokuthi kolokhuyana siza kubocela konke le ndaba yokuklina iganga le ntana ukuthi kule nyanga yokuthi kuyajojwa amaphepha kunjwani izilugu kuyathiswa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi ukho sizame ukuthi sihambe lezinduna ngakalasisade sile etholotho le-plant le kogrampo sizame ukuthi sihambe izinduna ukuthi sizame ukuthi zikubuyise futhi bheke kubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani inkosana ngumuntu onjani akuntu onjani
ye siyakuzwa kakhulu Gobalanda kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu sinethemba lokuthi uzabuya futhi kolunye uhlelo ngesikhathi esilandelayo sibonge kakhulu Gobalanda hayi ke sithathe leli thuba sibonge umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu ngethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo olibhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGip Stube
Oh, I'm a crazy man.